sokuyisika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2024 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi, Air Passenger Association of Zimbabwe, ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ese-Pick n Pay lese-OK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchago kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele lumsakazo ukuthi bathethele linyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube, yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokhu kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inyangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangazi bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe, ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela sibone ezomnotho zime ngayona lendlela.
Singathi lokhu kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonya.
Lokhu kutsho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenzi eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kutsho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha basebezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kutsho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle. Impilo yabo izaba nzima. Kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukukuthenga basezikwanelisa ukukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokho njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokukulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle singa amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Buyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala. Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe sebekhudaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Vathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo, bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli khefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso onendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe zobona usebenza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalichumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babelombukiso emifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika USA Public Diplomacy Officer uNkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Nginanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yokucina. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lani ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu obumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy ukuthi sibone ukuthi abenza limisebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa nakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhlaka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyenzakala eHarare for 1 month layo qalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungabi ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathandi art and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje uNkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemen Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Koreema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, usomlomo wedale lePhalamende eleLower House uMnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine kanye leleIsrayeli ngenyanga ezayo. UJohnson uvikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uNkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. Ngingangisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lapha sakhulu yamerika bayadinwa masinyane impi le yayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isapoti yabaizikhali zababa bezithengisa i-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa linalavela laqalisa kudala impi latshayisilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulo sincedise kuze kube nini lanini but kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lami iyafika ikho kufunwa nguputin kumi uyabe lokhu etshaya i-Ukraine so leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody aba-displaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibokwa yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-Ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala lalapha babe sebesundize khona i-Russia Russia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi banothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angazaka aqhathicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe angxamile amanye amazwe ayasupport iRussia aphinde asupporte le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase wa part of Europe abasupport iRussia abanye basupporta i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi we-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiya khuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Dabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni we-Summit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba i-Cold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken Inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isichabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe Elemelika livikela intatheli izindaba. Elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli izindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken. Elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct. Lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kaNtando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakaNtando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kaNtando kaZulu. INtando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kaNtando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ngambasakazi bethu. Hayi, nasiphile e-Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane nesonsisha nyawo. Hayi khona. Hayi, amatitsha aba isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha baqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthiwe mazoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazokumele ehlale ebhadale e-repetitive ne ama-R20 amanpend, ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleya ndawo eke bebone nje ukuthi kungalungiswa ndawo abani because la matitsha aqhatshwe ngabantu esigabeni. Ngiyakholisa yithina abantu sezisikhiphe izimali ezingarikuthika every week every month, izimali zakhona ayichaji notiziya. Isisicelo sami Studio 7 ngokuphilela kunamatitsha abantu besebeqhashela amatitsha lapha zokuzizimela imali zakhona ziboneka every abantwana baqhosha nto every day azokunzima.
Ye, Studio 7 sizwe sikamthokazi. Emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengosengezo Chabangu. Sengezo Chabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine engasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 usakaza abahle, ngawusilibonga ngembikweni lesitholela yona. Yazi izimbado ukuze ilunge vele idola labo leli RTD wathi leli akumele kuphutshe lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izano PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahle kahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe, imali icurrent ivalelwe. Ukuthi nje imali le ekhona uma ethi iphume eZimbabwe labe ukuthi nje ile khanda lomuntu abamzonda umuntu abambulalayo abantu bezano PF. Imali okumele isizosebenza eZimbabwe abavume ephethelwe ehlulekile behambe beyencenga iBritain ilungise imali, imali iZimbabwe ibe nemali yayo kuphela. Kukho okunye ngoba ngaphandle kwalokho hawo balokhu besenza khona lokhu bemtshontsha wona ngokuthi mina bathi za ngedola labo leli shileyo lelo. Ake wasixolele thina sina sifuna ukuba le mali kwezimbabwe imali ezwayo.
Ye, kustudio ninjani labalaleli lonke. Ye, mina ngisuka ngiphansi kwele nkayi lapha esigabeni seGoli kwele Gudla. Ye, ngibingelele kubalaleli lapha ngibingelele la Sifiso, Sinqobile, Dona, Brighton, Mathema, KD, bamazi ngo-KD umfana. Hayi, uhluphile sibe emakhaya la. Labalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani linjani. Hayi, ilanga liyachisa kithi ngapha, liyachisa. Ye, ngibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphana eGoli ongabelaleli nje. Ye, mina engikhulumayo ke ngingumist chain bangazi lwami ngingangumist chain abaningi kakhulu awuyizi ngumist chain but xa ungani awusali zwisisi kahle igama umqaphelisi. Ye, uSidlamdema umadumo umfulo omkhulu uBhambazi ugobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge-WhatsApp, faka isicelo kunombolo ezifanayo, ngisiphinde njalo, +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo, sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Umbhalo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculi esibongkosi Sibanda othiwe ukuthi Bongi uthi ulifisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Oh yeah, Easter. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Batshayele kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyo ithi Moya Oyile.
Kulayo Robo Fazama Dungwe ozibiza ngokuthi Robo M kwezomculo usethulela ilizwi lephasika.
Umbiko we-Easter ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama-limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalalela isizwe utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa Munenyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Bebe ngumfundisi njalo ongumculi wengoma zokholo, laye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni likaJesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa, enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi, uRobo M, Esmeralda Nyasha, lo mfundisi ufana uSibhepha kuhlelo Woza Woza Friday. Ngithi Kevin Mnandi njalo elingela ngozi kini lonke igama lami uYesu Jesus Banda.
Hey, me wa u pepe la ye, u ita lo asco.
Kwaze kwa mnandi. Suka madoda libele pasika enhle bantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunate libuthela amanzi. Hayi kwanele mthokazi omuhle olivubalelisayo nguntungamili Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.